Abaqala ukuvalelwa amanzi kubikwa kuyilabo asebele nyanga ezimbili kusiya phezulu bengabhadalanga imithelo. Ukansila Thawanda Ruzibe umgcini sihlalo wekomiti ekhangele imali kanye lokuthuthukiswa kukaBulawayo ucebisa abantu ukuthi bayekhulumisana labakamansipala ngezikwelede lezi.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zibhadale izikwelede zamanzi lemarets. Ikhansile yenu kathi siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthaza lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini isivumelana sokubhadala mbijana ukuze ningavalelwa amanzi.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ayisikho ukuthi abantu kabafuni ukubhadala imithelo yamanzi, kodwa kulezi zizathu eziningi ezibenza behluleke.
Abantu imali yabahlupha, abanamsebenzi, lalabo abasebenza bahola imali encane elokhe iphelelwa ngamandla njalo nje ngokuya kwesikhathi. Ngakho ke kuba ngumthwalo omkhulu ebantwini ukuthi babhadale. Balutshwana abantu abangaba lenjongo yokungafuni ukubhadala. Iningi labantu phose wonke umuntu njalo ulenjongo yokubhadala. Ungabona bengabhadali bayehluleka. Ngakho uhulumende kumele kulungise khona lokho. Kube lemisebenzi, kube lezinto eziza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukubhadala, abasebenza bahola imali eneleyo ukuze babhadale.
Okugcizelelwe ngunkosikazi noMathemba Msipha, isakhamuzi sesemzini weNkulumane koBulawayo.
Ukuba lezikweletu asosifiso sethu izizathu eziningi. Ungakunanzelela iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngesikhathi kuqala iCovid, okwasuka kwaphazamisa kakhulu ukuthi abantu silandele ama-bills ethu ezindlini. Icouncil iyavala amanzi ukuthi labezosalabo bayacitsha amagesi esingakwaziyo ukuthi sizayenzani, sizaqonda ngapho ukuze senelise ukubhadala zonke lezi zikweletu esesithe saba lazo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kumele bananzelele ukuthi angeke asebenza kuhle umansipala nxa engatholi imali yokuqhuba umsebenzi.
Siyananzela ukuthi i-council yakoBulawayo isiquma amanzi emalokishini ukuba nayo ngenxa yokuthi abantu bengabhadalanga izimali. Esingakuyo ukuthi sicele ukuthi ama-residents kube leqiniso ukuthi siyabhadala imali zethu. Singamele siphunyelwe ukuqinyelwa ubuhlungu sokuba le-reconnection fee. Njalo ama-service esiwadinga kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi u-council sithi thina kasinika ama-service esiwafunayo nxa singabhadalanga. Ukungabhadali ukuthi ama-service ayeshaye phansi.
Umbiko owethulwe ngeviki ephelileyo ngu-town clerk wakoBulawayo, umnumzana Christopher Dube, uchaze ukuba i-council izakhuphukisa indlela zokulandela izikwelede ngenyanga kaNhlolanja. Wengeza ngokukhuthaza izakhamuzi ezilezikwelede ukuba ziye emahofisini ekhansili ziyehlela ukuba zingabhadala njani indleko abalazo ukwenzela ukuthi bengajeziswa. Ngomnyaka ophelileyo ngolwezi ikhansili yaveza ukuba ukuhlela kokubhadala indleko okwenziwa izakhamuzi kwakuthuthukisa inani lababhadalayo elasuka ku-13 ekhulwini i-13% laya kumashumi ayisikhombisa lanye ekhulwini i-71%. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.